ukulwa okunjengalokho siyakubona ukuthi ukulwa kwabafazi ngempela abathukana nawo badlephane badabulelana isiqhoko banqonulane emphakathini kukejwayelekile lokho kodwa ke mase kwenziwa ngabantu abasebukhokhelini njengabo umjuri labo opha emjungwini kusuka kuyangise kodwa ke engakusho ukuthi konke lokhu kuveza ukuthi ubukhokheli bazano sebulahlekelwe ngamandla okubamba izincezu zezano ezihlephukayo zindawonye okusho ukuthi ngamafitshane umnumzana uRobert Mgabe ongiyena umkhokheli waleli bandla nguyena ongasela sandla eside sikwazi ukuthi sibambe lembiza eyizano ihlale indawonye imi ingaqhekezekanga konke kukhomba ukuthi usephelelwa ngamandla mhlawumbe ngokuluphala mhlawumbe ngokuthi laba abalwisanayo sebe kethe ezinye indlela zokulwisana okusokumenza ahluleke ukuthi abalawule
yena vele ume ngapi kudaba lolo
yena umnumzana kakucaci siyamazi ukuthi mase kufika ezindabeni ezingalezi yindoda edlala imfumba yayo ifumbathe ungeke washo ukuthi kusiphi isandla namanje kakucaci ngoba kwesinye isikhathi kuyamsiza ukuthi kubonakale sangathi usehlangothini lukamnangagwa kwesinye isikhathi kubonakale sengathi usehlangothini lukamjuru kukuya ngokuthi ngaleso sikhathi isimo somkhathi kuye simela njani
kodwa-ke ubona zani bazahlanganisa khonokho okwenzakalayo nxa sokuphelile amakhongolo sabo la
yebo kungenzeka ukuthi babuye baxolelane kulungiswe kodwa konke lokhu kuzokuya ngokuthi ebantwini abazofakwa ezikhundleni njengoba nje kunomkhankaso owayona le icongress yabo bazofakwa kanjani kungenza ukuthi ekufakweni lapho kube khona abazonqotshwa banqotshwe kakhulu basale bebuhlungu bese kubashiya bengabantu abazodla ubhedu sebezama ukuthi bathole nabo ukuthi babuyele lokho ke bese kuzodala ukuthi umkhandlo lo siwuqhekezeke phakathi uqhekezeke ngamandla